VOA Ndebele. Ni vuka njani mtoazo omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhlanje olwesibili mhlaka 16 kwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigwaqweni kusasa kobulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Ndikweni ngamapholisa ensitha.
Okutshiwo ngubaba uNdikweni kuhle kakhulu, uvikela indawo kamthwakazi. Indlela ayenza ngayo uchief utshengisa ubungcwethi, utshengisa ubudoda, utshengisa ubuduna.
Kulesizalwane seZimbabwe esithi sisebenza kahle eRwanda lapho osokuvuleke khona amathuba emisebenzi.
IRwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, lisafe lo lelizwe lelo ngoba mangibhekile ama-bank avala late ngabo-8:00 kusho ukuthi ke kuyabe kusafe.
Kuqhubekela phambili ukuxokozela phakathi kwebandla lama-Democrats lelama-Republicans kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigwaqweni kusasa kobulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Ndikweni ngamapholisa ensitha. Amapholisa la azame ukuthatha imota yenduna esithi athunywe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ezondiswe yinkulumo yakhe ngezitshengiso zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuvikela intaba zinduna lapho kwabunjwa khona isizwe sikamthokazi. Umzilikazi wasusela amanqe izinduna entabeni lezi ezazama ukufaka omunye wabantwana bakhe esikhundleni kungaziwa ukuthi waya ngaphi. UNdikweni uthi indawo le isigcwele abantu bokuza abalakho ungena endaweni leyo eligugu ebantwini abadabuka eMathabeleland leNkabazwe. Uhulumende uthi okwenziwa nguNdikweni kutshengisa ukuthi udelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMnumzana Victor Matematanda, umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko, uthi uNdikweni kangene kwezombusazwe nxa efuna ukulwisana lohulumende kaMnangagwa. Abasekela umkankaso kaNdikweni awubiza ngokuthi Save Ntaba Zinduna Mountain bathi yenza kahle induna ezama ukugcina amasiko esintu. Omunye wabasekeli bakhe ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eJojolo esabeleni seMathabeleland North othi kumele abantu bayisekele induna.
Okutshiwo ngubaba uNdikweni kuhle kakhulu, uvikela indawo kamthwakazi. Indlela ayenza ngayo uchief utshengisa ubungcwethi, utshengisa ubudoda, utshengisa ubuduna. Yizwe induna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo zonke nje ziphatheke ngendlela yokuthi wenza kanjani uNdikweni. Kube ngakuyavuma zonke induna ngabe ziyaphatheka zimxhase kakhulu kule nkulumo okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo, sebefuna ukuzimela. Kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule, kukhanya uNdikweni kabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela kumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu. Izafosa amanye amakhosi ezinye izinduna ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje okuthi kumele kuye matshwa kwisitatu sikankomo nge-Friday. Zizayethuka lazo zikuxhaseni induna.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxaye bangadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela.
Mthembo, amazwe omhlaba akhangele uhulumende kaMnangagwa lo khona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke okokudutshulwa lokhu bengakwesabi, ngoba uMnangagwa uhambe ekhombisa amazwe omhlaba, ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozani eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sekungaba lokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka-1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo kobulawayo, Ngibona ngani kungambisele emuva umkhankaso wakhe lo Open for Business. Njalo le ndlela ungathuyezwa kathesi kungani vele into azimaka uhle ngayo. So angibona abantu kumele sikhululeke sihambe siye khankasa lolu mkhankaso kababukhayisi.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eJotsholo esabelweni seMathebeleni North. Spinoza xoxa ngodaba lolu lenduna uMathema wenqameni othi imota abazinikwa nguhulumende ngezabo hathi uhulumende.
Okubhalwe kwagcinezelwa phansi, izinduna akufanele zibe yingxenye yedevelopment yezindawo or yezigaba lapho ezivela khona.
Singathi
azivunyelwa, ngitho yiphi induna nge-consciousness layo ivunyelwe ukuthi ke ku-political party. Imota imali yokuphathelene ngemota, imota akasuye ekahulumende, imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa ukuthi zi-government of course or the people of Zimbabwe ukuthi izinduna kufanele ibe le-condition of service vehicle eyokuhambisa. Ayiqondananga imota leyana kase kukahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi. Imota ezinduna leyana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela, uyazifakela ifiwela. Akula hulumende ofake imota yenduna ifiwela. Angazi
yes, siyazwanana kodwa ke nxa sisigangela phela songani izinduna lezi zaphiwe izimota ukwenza ukuthi zisekele phela amanye amabandla. Akunjalo kini konapho?
No, akula into enjalo. Ngaphandle umuntu wangibona engakwazi ukuba li-constitution. Okulusizi mina yena lithi ukuthi ngizibalele. Njalo i-constitution yelizwe leZimbabwe leyo ekhulume ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca. Ikukubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party. Akufanelanga. Noma yiphi, noma i-political party ebusayo, noma ngengabusiyo, izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party, kumhlubulo we-party ethile.
Kulezinye yini baba Mathema ezingane ziyasekela amabandla athize?
Bakhona kodwa bakwenza illegal. Akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengoMathema. Angila political party engingathi ngiyibeke yaba mgqoka kwenye. Wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngaphezulu kwe-party politics. So ngibusa abantu bonke befanana. Into yamaparty leyi ngangithi iyafanana nama-church. Ngoba ikakhulu nxa useyinduna usesigabeni. Ukhokhela abantu kulabantu abaze bevela from various political parties bebuya futhi from various churches. So kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandele kakhulu. Yizo lezo zinduna lanxa kulezinye ziyazo lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zinima ku-politics ngapha zinime ku-traditional institutions. But cultural constitutional induna kufanele ibone ukuthi yona inendaweni eyi-one. Okuthi uma siyizinduna singaqumi singadivide abantu. Ante liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana lika-judge. Induna lo-judge bayafanana, induna lo-majistrate bayafanana. Is a public office bearer u-judiciary system. Bonke bona banabantu constitutional abavumele ukuthi babe nama-political party. Ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabi nama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bawamathema ibisa amakhiye emota lawo into zehulumende lezi uyamtshela ukuthi
hayi, ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami ye-ofisi yami, i-ofisi yobuduna asiyo wahulumende imota yami. Ngiyami ngoba uhulumende ani ngiyathi ukuthi uhulumende azakasevisi imota enduna. Ziyazisevisela induna noma ungazi ubuze yiphi ekhona apha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto baphele ukuthi bazisevisele. So asomota kahulumende imota enduna.
Le yinduna uMathema sixoxelayo esenqameni esabelweni seMathebeleni South. Ibandla lezanup f lithi uNdiweni kangene kwezombusazwe ngoba useke wabonakala elamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye lele-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. UNdiweni uyakuphikisa konke lokhu. Nanko kwethulwe ngamaphephandaba namhla okumayelana nelizwe leZimbabwe. Umphathi indaba wezemali kweZimbabwe, umnumzana Mthuli Ncube uthi sokumele kulungiswe isisindo somnotho welizwe leZimbabwe kulandela ukwethulwa kwemali yohlobo lweRTGS. Uncube uthi umnotho welizwe okwamanje ucatshangelwa ukuthi kulesi sindo esedlula amabhiliyoni angamashumi ayisikhombisa sama-RTGS, 70.1 billion RTGS kumbe 21 billion United States dollars. Lokhu kubikwa iReuters. Unkosikazi kaBrendan Taylor odlala ikhilikithi kweZimbabwe kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo ukuthi ubanjwe inkunzi duzane lomuzi wakhe eHarare ngomvulo ntambama. UTaylor obemelele umkakhe obevela emsebenzini uthi abantu akade bembamba inkunzi babaleke ngemota yeHonda sebembona ezonceda umkakhe. Uthi abantu laba kade bethwele imibhobho. Kulesizalwane seZimbabwe esibheje ilottery kweleSouth Africa sathola imali efika izigidi ezilichumi lambili zamarandi, 12 million rands. Iphephandaba leSoweto lithi umuntu lo oyintandane othi wakhula nzima ubebheja okwesibili. Ibizo lakhe kalivezwanga emphakathini ngenxa yokuthi bayisabele ukuthi angatshaywa ngabantu kumbe bamthathele imali. Uthi uzathenga indlu, imota lokunye okufunwa ngumdeni wakhe. Uhulumende uthi sowahlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi izigidi ezedlula amajumi ayisithupha zamadola, 64.4 million dollars kusukela ngomnyaka ka-2009. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leChronic ukuthi imali le ngeyokuthuthukisa amapulazi abakwenza bengakathathelwa lawo mapulazi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi senu okwamanje, sicela lisithumezele elifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ngokuthi audio, ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizayiphinda njalo le number 01-202-465-0138. Siphinda futhi njalo 01-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Yazi kulale nto eyenziwe yi-youth yeZanu PF on top of uChief Ndiweni. If ever bekhumbula ukuthi khona lokho abakwenza ngegugurawundi basazobuye bekuphindisele futhi manje, abacabange kabili. Yazi kubuhlungu. This is not a threat. Akufani nalento abayenzayo bona. Ubuhlungu into abayenza abadala bethu. Hathesi sebeqalisile futhi. Isintu sithi ingungu ungayizwa ikhala kakhulu iyabisiza dabuka. Abayiyeke lento abayenzayo.
Linjani basakaze? Siyathaba ngohlelo lwenu, selukhwabitha kakhulu especially ngenhlelo elisipha zona ezimqoka lisivezela okungabe kusenzakala elizweni. Sisendabeni yakobulawayo yokusilela kwamanzi. Yazi into ethusa kakhulu nxa ukhangele indaba yamanzi kobulawayo. Kanti indaba liyana eyake yabanjwa uDumiso Dabengwa labanye bakhe, yazo ngani yabanjwa ngusemu Siphepha Nkomo ngesikhathi sakhona eZambezi Water Project, yaphelela ngapi? Nankula kathesi mbona sokule 10 years or 15 years bekhuluma ngeZambezi Water Project, yaphelela ngapi? Kanti demu leliyane leligwayisha ngani, lingaphi? kahle kahle angizakuzwisisa uthi nxa sihlanganisa amadamu sengikhuluma ngento abasinika zona kudala okwakuyi initiative and the project fundamental on the budgets on and on incema sikhulume ngeyouside dam sikhulume nge bathi yini bathi ikami dam sikhulume ngaleyo zambezi water project sikhulume ngegwayisha ngani lakathesi madoda singabe lokho esikhala ngamanzi kobulawayo amboni ukuthi mhlawumbe baba serious. Anyway, it's my question, you know, it's very severe if we sikhuluma ngendaba zamanzi kobulawayo ngoba kanti yena uThaba Moyo lo wayekhona ngazi ukuthi mhlawumbe nguye osesekhona wehluleka ukuthi lungisise indaba ezinje. Nampa abadala abakhona umdala uMalinga obanibani khona laphana ama-senators landlani ukutho ukuthi labo abanahliziyo abayibona into enzakalayo kulwana ama-industry afeel of course siyakuzwisisa ukuthi mhlawumbe ngama-sanctions amanzi-ke okuyimpilo yabantu hayi ale ayisiphathe kuhle alike libafake lapho emsakazweni bekhulume besichasisele ukuthi ukuhamba njani ngu-Brighton Sibanda ngise-Rustenburg.
Mina ngingusithokozile Thabani Moyo ohlala eGwanda Reserve. Ngibe ngicelisa ukuthi lingincedise, ngifuna uJoseph Mrewa ovela kuMrewa, ibizo lakhe nguJoseph Mrewa Ncube, umuntu lo wangizalisa umntwana ngo-89. Manje ngiyamdinga, angimtholi. Ma kuyukuthi kulomunye ongaba uyamazi, lingamnikeza ifoni zenalezi, afone efonini yenaleyi, kufone number zenalezi, ukuze sikhulumisane mina laye o kulesi hlobo sakhe. Ngibe ngicelisa ukuthi umuntu lo ngimazi.
Laba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu kunombolo ye-WhatsApp ethi 012-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu we-Alabama uK Ive uswetule umthetho ovimba ukuthi owesifazana akhiphe isisu nxa esanda ukusibamba. Umthetho lo wethulwe ngamalunga edale lemithetho ukhanya ungowokuqala elizweni leMelika omisela abesifazana ukuba bengakhiphi izisu. Ilizwe leMelika okukhanya engani lifuna ukuhlasela ele-Iran lithi bonke abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo sokumele baphume bephele kulelo lizwe. Uhulumente kamongameli Donald Trump ucabangela ukuthi ibutho le-Iran lifuna ukuhlasela amasotsha eMelika asebenza eMiddle East. Kube sekusithi ke uhulumende wakwale Niger ubika utama lecatsha asebulele amasotsha akulelo lizwe alijumi lasikhombisa 17. Lokhu kwenzakale izolo. Kuthandaleli esixoka khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoka ke lo mnumzana Denzel Dube. Baba Dube, kunjani?
Siyaphila, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho Dube?
Ngisekigali okwamanje ngaseRwanda.
Kunjani khonapho?
Hayi, siyancincisa, kuyancincisa sokuthini ngoba kuyimpilo nje.
Yes, ngathi uJovani khonapho.
Ah, lana ngifike lana 3 weeks ago kusuthi nge-project engiyenzayo la ngasehotela, enye ihotela lethe livule last year. So manje kune-project engibe ngizoyenza la, so ngizoyiqeda nge-Thursday next week, then bese ngiyabuyela e-Cape Town.
Ye, kunjani kule ma-business khonapho? Sizokuthiwa-ke bayajova abantu be-Rwanda, kunjani?
Hayi, ama-business akhona baba, ngoba i-Rwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, lisafe lona ilizwe lelo, ngoba ma ngibhekile ama-bank avala late ngabo-8 ebusuku, kusho ukuthi-ke kuyabe ku-safe. Angaze ngizwe kuthiwa kunodlame mhlawumbe umuntu kuwabanje inkunzi or something.
Mm-hmm. Ngizokuthi-ke kwahamba-ke u-Genocide Museum, kunjani nxa ukulungise khona manje?
Hayi baba, ndube isimo laphana sibi, ma uzobona ama-mass graves lapho abantu abaningi abangcwatshwa khona, and ma ufika lapho nabo abazi ukuthi abantu abangcwatshwa lapho bangaki ngoba kwenziwa i-estimation like 250,000. So kunzima uma uhambe nomuntu owake waba yi-victim akakwazi ukubekezela, uzobona ngey'nyembezi kubuhlungu kuleyo ndawo.
Kukhanya kunzima sibini mfowethu, eh?
Ye, kunzima mpela, kunzima. Hayi, akuthambanga noma nathi sayibona i-ground kodwa yayingafani naleyi into eyenzakala lapha. Into eyenzakala lapha hayi ayikho right.
Ye, kodwa nxa singabuyela ke kudaba lwamabhizimusi, ubona ngazani ke kodwa uzakuzuza okufunayo khonapho?
Ye, hayi lapha kukhona mpela, hayi siyathembisa khona.
Ye, sizokuthiwa ke labantu abavela emazweni atshiyeneyo kakhulu bagcwele khonapho, kunjalo?
Ye, ngiqiniso lelo ngoba njengamanje la engikhona ngasehotela sinemhlobo emningi, abamhlophe nabantu abamnyama ababuya ngasemazweni abofana naboKenya, Uganda nase-DRC nabanye nje ababuya ngaseZimbabwe bakhona la.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba Dube. Bingelela abalaleli-ke sibe sesiqeda khona mfowethu.
Ye, hayi, ngiyabingelela abalaleli bo-Studio 7 sengathi bangaqhubeka be-support i-Studio 7 nani i-Studio 7 iqhubeke lisinikeza izindaba zakithi sizizwe zithisa. Siyabonga.
Sibonga kakhulu-ke mfoka Dube, ungadinwa kusasa baba.
Nami ngiyabonga msakazi.
Lokandaba kuhlelo lapho esixoka khona ngokwenzakala kule Melika. Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluqakathekileyo, udaba lokwenzakala khonapha ke eWashington DC. Lapho ke okukhanya uhulumende kamongameli Donald Trump ungani kafuna ukuthi ahambise okufunakalayo uKhongolosi khonangale. Okunye kwangikhona okufunakalayo okuhambelana locwaningo olwayenziwa umnumzana Robert Mueller. Wayekhangela phela ukuthi kambe le Melika ladlelana njani lele Russia ngesikhathi sokhetho ngo-2016. Kulama Democrats athi-ke umnumzana Trump wadlelana kakhulu nelizwe le-Russia ukwenza ukuthi ukhetho lungabi lukhetho oluhle kangako. Ngilo unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu khonapha-ke ecingweni ukuthi sesixoxe ngakhonoko. Ma Mtungwa, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila, linjani baba
tu? Siphilile kakhulu. Akutsho-ke ukuthi wena ukubona njani lokho kwenzakala khona e-Melika?
Hayi, mina mbona ukuthi okwenzakalayo lapha yuthi i-America i-democracy ababekhuluma ngayo kakhulu ingani sibaphica sibabalekela ngenxa ka-president wabo loyo abalayo akathesi.
Kwenziwa kwini khonokho?
Yikuthi bona izinto zakhaya vele ezenza esesengum-private citizen lokwezenza lakathesi.
Lapho-ke uJohn sibili nxa singacacamba njani?
Ngisho ukuthi ungabala phela imbali zakhe. Kulezinto zakhe ezinyaya ezenza elamacala akhe engapheli, ethonisiswa, ewazika, engaphumele egcekeni efihla izinto. Njengoba lakathe selokhu efihla, kuvele injayelo yakhe. Waqalisa kudala ukufica, akaqalisanga lamuhla.
Pho nxa kunjalo-ke kulungiswa njani? Ngoba siyakwazi ukuthi elemelika phela kulapho kwaziwa khona ukuthi kulo hulumente obalulekileyo. Pho kuya ngaphi khonokho?
Osokuhlupha kathesi ukuthi ama-Republicans lama-Democrats, ama-Republicans bona bathe strong as belo president wabo obusayo ongu-Trump, okomthetho lokhu abavele bekuhambisa ngawo abantu izinto zibe obala, kabasezwani lakho, bafuna nje ukuthi bebe lo-president ngoba ngani. Ngaye kuthiwa kabamseyeli kangako nxa efihla izinto bekhuluma umanga. Ngaye bayamtshela ukuthi hayi president nabuhambanisebona ama-Republicans aparty yakhe. Ngaye kakwenzi konke lokhu, ukwenza ngenxa yokuthi usekeli.
Kodwa nxa sikhangele phela imithetho yeMelika ayikuvumeli khonokho. Pho manje lokumbopha phela kabotshwa, so-ke kuzaqhutshwa njani khonokho?
Hayi, mina ngibonayo lapha yikuthi abantu ngaye bayaqinisela ukuthi angavoyeli ngo-2020 ngoba ngamhla ephuma vele engasavotelwa ngo-2020 ukuthi abuyele ukuba ngupresident, anti immunity lani yafiteli yokuthi upresident kathonisiswa amacala. Kuzakuthi vele mhla ephumayo bazavuka bembangelana befuna ukumfaka emajeli emunye bemthonisa zonke amacala akhe lewa alawo.
Ye, mase sikhangela njalo lama-Democrats abanye bathi kukhanya bamdonsela edakeni ngabomo, kambe kunjalo yini?
Hayi, mina kangibona ukuthi bakudonsela edakeni njani ngoba kumele sikhangele ukuthi angithi kule 3 levels ze-government, i-Congress, the Senate, the lapho kulo president khona i-executive. Abantu ama-Democrats bale ndawo Congress yikho lapho ababusa khona, bangaze benze izinqumo, baphathe imithetho kodwa sakuthi fike eSenate yehluzwe ngenxa yokuthi Senate bayi-minority. So lapho kumele bazikhangele ikusasa yabo njengenhlanganiso ukuthi kabazifaki emjibileni ngokuqalisa into abangasoze bayiphumelele. Nxa bangakuqalisa kwambane Congress kwehlule Senate, kuzakhuluma ngapho icampaign yonke ka-2020. Angishabona ukuthi iripoti kamula kayikhuthwanga kude kuqala, baqala bakhupha kancane besenza kube mphi opportunity yokuthi ahambisele abantu bakhe. Iripoti liyana ithe kangenzanga. So laba ama-Republicans bayakhalkulata, bazama ukuwisela ama-Democrats egodini. And mina lami ngibona kuqakatheka ukuthi ama-Democrats labo bavota ingqondo ukuthi singaze siqhubeke phambili sini-investigate sithi siyam-impeacha. Ekugcineni yibo abagcina belunga.
Siyakuzwa-ke Mamtungwa. Isikhathi iso-ke esesidliwe ngumangoye. Sathela leli thuba ukuthi sibonge-ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ukhona ngale-ke eWashington State khonapha-ke kwele Melika. Ungadinela kusasa Mamtungwa.
Okay, salani kude balaleli noDuma.
Yes, siyabonga kakhulu. Ye lo-ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseSeattle khonapha eMelika. Kwamanje-ke siyabe silokhu silitshayela-ke umculo kaJays Marabini ngapha sesixoxela nje labantu wathi siza ukuthi lapha ecingweni silobani kunjani khona apha ecingweni. Ye, siyaphila kakhulu mfowethu. Ifoni yakho ngazani iyahayiza, angikwazi ukuthi uhamba njani. Uyasizwa kuhle kodwa? Alright, what do you khatha ifoni leyo? Siyakufonela back. Khatha, siyakufonela back. Alright, alright.
Sizobuyele ekhaya, kumono ngiye ekhaya, kumono ngibuyele ekhaya, kumono ngibuyele ekhaya, ubunzima balo mhlaba bungenza buyele ekhaya.
Ye kulamanje sibona ngazani-ke silo mlaleli lapha-ke okhona ecingweni. Mlaleli kunjani?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila kakhulu-ke. Ngucaroline uphila njani khonapha?
Hayi, siyaphila.
Ye ngamafutshane-ke isikhathi sesihambile, ubona njani okwenzakale khona ngale koBulawayo? Sitshele ukuthi ungathi ngakho.
Into eyenzakale koBulawayo yazi isasihlukumeza. Kuyabonakala ukuthi khona i-1979 Grand Plan liyana abayenzayo ilokhu iqhubeka isiya phambili. How can umuntu nxa ekhupha okusenhliziyweni yakhe ngokuthi kumele benze njani bethuthukise ilizwe kodwa usengohlukunyezwayo?
Ye siyakuzwa kodwa isikhathi du sibili abantu besibanika nje 30 seconds umuntu yedwa. Sibonga kakhulu-ke Caroline.
Ngiyabonga.
Ye yelo-ke ngumculo kaJays Marabini liyamazi phela uJays Undlovini. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje ku-Studio 7 kunamba. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Mangwe endiweni ngamapholisa ensida. Kulesi sizalwane seZimbabwe esikwele Rwanda esithi imisebenzi ilele ngophondo kulelo lizwe. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje. Zilitshone kahle Zulu kandaba olivalisayo ngo-Kips Dube.